So we see card to send up a VOA in the valley. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Wamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance. All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyi kuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula.
Abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu eyiphuma ingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapha bahlezi khona.
Abahlali bakoBulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezitshi ezithwala ingcekeza yezambuzi liyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga njalo aziyi kuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagulala umkhuhlane. Inyathelo likahulumende leli lisolwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions abathi lokhu yikwephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usithulela lolu daba ngocweleyo.
Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo ngolwesibili kusihlwa owe-post cabinet media briefing.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance.
Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni lo ngoba singiyekela ukwenza njalo ezizogula zingahlatshwanga kazi soze zilutholise usizo lokwelatshwa. Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlolwe.
All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Kwasekelwa ngumphathintambo wezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima kuhlelo olweFace the Nation kumabonakude emsakazweni oweZTV.
You may say I have a right to refuse, but if you are working with the public, you have then to consider your obligation as a public servant.
Ungazitshela ukuthi ulelungelo lokukhetha ukuthi ungazi wahlatshwa, kodwa ma usebenzisana loZulu kumele ukwazi ukuthi lo mlando njengesisebenzi sakahulumende ukuzilondoloza wena kanye lokulondoloza izulu wonke.
Umnumzana Victor Dube ngomunye wabavumelana laleli nyathelo likahulumende lokuba zihlatshwe izisebenzi zakhe.
Okukhulunywa nguminista lapha kuyezwakala njalo kungaba yinjongo yokuthi la umkhuhlane lo ungamumathe ezisebenzini zikahulumende.
Kodwa abenhlanganiso emela isebenzi elizweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi kungaphandle komthetho okwenziwa nguhulumende. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani kugcikwane likhona, abantu kufanele bevaccinatwe ngumkhankaso besingakaze siwuboneke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye vaccination besingakawuboni lowo mthetho.
Osekusenziwa nguhulumende umoyo ethi kuyikwephula ilungelo lezisebenzi.
So sikhangela ukuthi ama regulations wonke nje akhona ngaba ngama regulations e public service so ma regulations okufanele ephule umthetho welizwe.
Lokho kuza ngesikhathi inani labatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo liqhubeka liqonga elizweni lanxa elizwe liphakathi kohlelo olwe level 4 lockdown. Ngakolunye udaba oluphathelene le COVID-19 umphathintambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi lolu bhubhane seludala ingozi yokwanda kwabahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo elizweni. Utsho lokhu uChiwenga ephawula ngokusemthethweni uhlelo lokuqhutshwa kwemisebenzi ehlangothini lwemikhuhlane yengqondo lweZimbabwe Mental Health Strategic Framework.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, they have been associated with an increase and worsening of mental health disorders.
Ukuhlala umuntu ezivalele, ukwesaba ukulithatha leli gciwane, ukwesaba ukufa, ukulahlekelwa indlela zokuziphilisa lokunye, sokubangela ukuqonga kodubo lomkhuhlane wengqondo.
Uqhubekele phambili uChiwenga evuma ukuba ngempela ilizwe selibhekane njalo lengozi yodubo lwabasebenzisa okudakayo. Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eyevaccine. Abe esenelise ukuhlaba abantu abangaba yizigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu 70% ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukunjalo nje uhulumende usemanyane lecouncil yakobulawayo kwisibopho sokuvumela ukuba izibhedlela ezizimeleyo lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle zihlabe abantu ijekiseni eyokuvikela iCOVID-19 kulwisana lomhlobo waleli gcikwane weDelta variant. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zakobulawayo sezibonakala zilendwendwe zabantu abadinga ukuzohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine okubikwa sekuza kwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe lamhlanje ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika, izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lamakilinika e-council agoqela i-Northern Suburb eNtumbane, i-AF Watson, i-Princess Margaret Rose imzilikazi, Luveve lamanye. Ezinye indawo ezizimeleyo esezivunyelwa ukuhlaba abantu zigoqela oSimas, iMaska, iLight City Hall, ebusileni Hospital leVivet. Njalo kuzo zonke lezi ndawo eziqanjiweyo kutholakala ijekiseni ye-Sinovac Dose 1, i-Sinopharm Dose 1 kuthi uDose 2 utholakala eNkulumane Clinic. Izibhedlela zikahulumende iUnited Bulawayo Hospital utholakala iSinopharm Dose 2, iSinovac Dose 1 loDose 2. Empilo Central Hospital utholakala iSinopharm Dose 2 leSinovac Dose 1 loDose 2. Esibhedlela seEngutsheni Hospital utholakala iSinopharm Dose 2 leSinovac uDose 1. Umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncilor Mlandu Ncube ukhuthaza uZulu ukuba akabekezele ngoba iCOVID-19 isihlasele ezinye izisebenzi zempilakahle osokuphazamisa uhlelo lokuhlaba abantu.
COVID ingatshaya amanye amanesi sake sithi abake behambe kwa-isolation, sicela abantu besibekezelele. Abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange bayevaccinethwa njengoba nanku uhulumende sevumele ama-private players ukuthi avaccinate. Sebezaqala ukuhlawula abantu kodwa kuhle, siyabonga sokuthi sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi.
Ophila ngokuthengisa edolobheni lakobulawayo unkosikazi Debra Mukasa ukhuthaza uZulu ukuhlatshwa lijekiseni litholakala kungelambadalo.
Abantu ukuthi behlaba ezindaweni ezidurayo mbona ngathi kakuncedi lutho. Amaklinikhi avuliwe wonke, amaklinikhi e-city councils, abantu bengahamba behlaba khona, okuhlatshwa khona mahhala. Abantu basifundeleni ukuthi sigcineni imali kama-resources alokho esilakho nxa uhulumeni uhulumende siphile ukuthi sisebenzise asisebenzisene khona.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya usekhuthaze uZulu ukuba angahlaleli umkhuhlane.
Siyadvise ukuthi abantu ezindlini bengaze bagcina abantu abagulayo besibabelapha bebahambise esibhedlela betestwa abantu labana nxa kulo mkhuhlane webhubhane lolu bakhangezwe kuhle esibhedlela ngoba bengazabe ukuwayelapha ezindlini abaningi babuya labo sebevele sebezasichiya.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu ukuba axwayane lokuya ezimfeni lesiminye eminye ngoba yikho lapho abathapha khona ubhubhano lwe-COVID-19.
Awuni njalo siwuxwayisayo khona lokhu ekade sikhuluma endaweni lezi ezemfalizi ukuthi abanye selilokhu eliminyana khanya abantu hayi ekuminyaneni sibile esiminye eminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminye eminye awusozuphele.
UZulu wamukele ngemibono ehlukile uhlelo oluvumela ukuthi izibhedlela ezizimeleyo zihlabe ngoba uZulu uzabe ehlawula amadola akuleli adlula amakhulu 4 $434.35 yejekiseni lekamondi ozahlaba edlula amakhulu 2 $220.64. Izibhedlela lezi akumelanga zihlawulise okudlula lapho. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokushona kwelanga layizolo babengama50 kuthi abantu abedlula 2,683 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1.4 million abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 649,843 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhu sekudaba lunye olwe-COVID-19. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso zonke zokuzivikela kugcikwane leli ezifakwe nguhulumende ngesikhathi limemetheka ngamandla elizweni lasemhlabeni jikelele leli gcikwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ibika ukuthi abantu abaningi kakhulu kuzwekazi le-Africa sebehlaselwa ngumkhakha wegciwane le-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Delta variant obulala okumangalisayo. UDokotela Mashidiso Moeti, umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Africa, utshele i-Associated Press ukuthi umkhakha lo umemetheka ngamandla kweleZimbabwe, e-Algeria, eMalawi lakweleSenegal lapho kubulala khona abantu abaningi.
The Delta variant, which is currently the most transmissible of all the variants, has been detected in 21 countries in Africa. There is a consistent upward trend in 12 countries with sharp increases in some, such as Algeria, Malawi, Senegal, and Zimbabwe. Africa is now just 1% shy of the peak in fatalities reached in January. Under-resourced health systems are facing dire shortages of health workers, supplies, equipment, and infrastructure needed to provide care to severely ill COVID-19 patients.
Lokusekelwa ngodokotela Xolani Ndlovu, ingcwethi kwezempilakahle.
Uhlobo lwe-coronavirus ekhona kathesi ethiwa yi-Delta variant. Sitholakale ukuthi iyanamathela emuntwini ukwedlula ama-variant ayedlule. Osekwenza ukuthi inani labantu ababamba i-corona virus libe liningi, njalo labantu abagulayo nabafayo ngayo li-variant isiningi ukwedlula ama-waves ayedlule, ikakhulu eZimbabwe. Ama-numbers asetholakala ngathi sayedlula 2,000 ngelanga, angamanani angazange afikwe ngama-waves ayedluleyo.
UDokotela Ndlovu uthi kunenga okumele abantu bakwenze ukwenzela ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Sekufanele abantu beqinise izindlela zokuvikela ukubamba i-COVID-19 ezinjengezokuyenza i-social distancing, ukugeza izandla kumbe ukusanitize nokufaka ama-mask. Phezu kwalokho, uhulumende usefake uhlelo elokujova, elokuvaccinator against COVID-19. Lokhu kungasiza kakhulu ekuthini kuyayehlisa inani labantu abangayibamba iCOVID-19.
Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi abantu abedlula izigidi ezizithupha 6.3 million sebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala bele-COVID-19, kwaphupha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu lamathumi ayisithupha 159,719. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Abahlali babobulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Isiphathamandla sekhansile yakobulawayo umnumzana Wisdom Siziba ubikwa isanda ukuthi uhlupho lolulu bangelwa yikuguga kwempompi ezithwala lingcekeza. Uhulumende ubikwa esephe ikhansilile imvumo yokuthi iqhatshe izisebenzi ezingamakhulu amane 400 ukuthi zisebenze kungatsha ezehlunikeneyo zali khansile. Siyixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action ngalolu daba.
Izitishi ziyadubuka phose amalokitshi wonke, abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompozi ezindlini, emayadini abantu, enye iphuma ingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapha abahlezi khona ngenxa yengcekeza yesuka le empompozayo. Elinto angingeze ngathi kumbe ngithi kule ndawo ekungcono khona, kodwa emalokitshini phose wonke abantu bayakhala. Kodwa enqine sikunanzelele ukuthi umuntu wonke ngowesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ulelungelo lokuphathwa ngendlela elobuntu, ukuthi ngesikhiwa yi-right human dignity. Nxa umuntu esephila le ngcekeza empompozayo egumeni endlini yakhe, ilungelo lelisechabalalisiwe, ilungelo leliseliphanjanisiwe, ilungelo leliselihlukunyezwe kakhulu. Kukanti njalo esikukhalelayo ukuthi kasingaboni-ke kusasa ikhansili isithengela ama-managers, bengithi laba basezikhundleni eziphezulu ama-directors izimota ngesikhathi bekhala ngokuthi kabala mali. Siyabajonge ngolwekhozi sibili ukuthi nxa kuyikuthi imali kayikho, kayingabi khona emuntwini wonke, ngoba umsebenzi wekhansili omqakathekileyo ukuthi babone ukuthi kule service delivery eqondileyo, njalo izakhamizi zihlezi kuhle ngendlela elobuntu ehlonipha amalungelo abo.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi ye
esikunanzelelayo njengenhlanganiso ngendaba yamanzi ikuthi yebo, ukuba khona kwamanzi ezimpompini sekunganeno ngalesi sikhathi ngenxa yamanzi angena emadamu. Kodwa kulenkinga enkulu ngokudubuka futhi kwamanzi. Nani yonke into iyadubuka kobulawayo, ngapha kudubuka izitishi, ngapha kudubuka amanzi. Njalo ukhansili nxa sixoxisana layo sitshela ukuthi impompi zamanzi lazo futhi njalo sezizindala. Kukanti abantu labo bayakhala ukuthi bayaripota ukuthi hayi kulapha kulamanzi adubukileyo, ikhansili kwesinye isikhathi ithatha isikhathi eside ukuthi isukume izokukhanyela lokho. Esikubonayo thina okungaba isombuluko yindaba ye-devolution of power. Bekuzasiza kakhulu ukuthi ikhansili layo ikukhanyele lokhu kabanzi kusebenze kulungisise. Okudanisa kakhulu ukuthi bona amakhansila nani babotshe imlomo, asibezwa bona beyikhalela, beyikhankasela, beyikhulumela yona le-devolution of power. Bafuna thini zakhamizi sikhalele i-devolution? Manje sabakhethelani? Khumbula ngemuva sike saba labantu abanjengabo ubaba uNdabeni engumeya. Ngesikhathi sisala indaba yezinwa, labo babesala bechinga bekhambela phambili.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action, esixoxelayo ekobulawayo. Kulive Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usekeli liyampathi ntambo wezokudlelwane bele Japan lamanye amazwe omhlaba uTakeo Mori uhlangane leziphatha amandla zabele Melika lezabele South Korea esigodlweni selizwe lakhe iTokyo namhla ukuze bakhulumisane ngodaba lwaseNorth Korea lezinye. Abalandeli bomdlalo webasketball abangaba zinkulungwane ezingamashumi ayisithupha lanhlanu 65,000 bebethe gwaqa enkundleni yaseMilwaukee esigabeni seWisconsin khonapha eMelika bebukele umdlalo phakathi kweqembu leMilwaukee Bucks lidlala lele-Phoenix Suns. Iqembu leMilwaukee Bucks linqobe 105-98 lathatha inkezo ye-National Basketball Association Championship okwakuqala ngemva kweminyaka engamashumi amahlanu. Amankampani amabili alungisa imithi awephayizaya yebiotech abika ukubana aselobelane isivumelwano lenye inkampani yabo leSouth Africa emsebenzini wokulungisa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 elizamele lisetshenziswe emazweni awezwekazini e-Afrika.
Uhlandla lethu lapho isikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla. Kulezizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu ebezihlala kweleBhilithani ezibekwa ziphindiselwa ekhaya kulandela isivumelwano sikahulumende weZimbabwe loweBhilithani. Phansi kwalesi sivumelwano, izizalwane zeZimbabwe ezake zadala amacala zabotshwa kodwa eseziqede isigwebo yizo ezizabuyiselwa ekhaya. Kubikwa kuzabuyiselwa ezingamashumi amahlanu ngenyanga. Sithunyelwe umlayezo ngesinye isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani unkosikazi Charity Ndebele othi izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale sezidlela evalweni.
Ngiyabonga kakhulu lokuba lininikeze ithuba lokuba ngikhulume ngesimo esenzakala ngapha ngase Britain. Igama lami nguCharity Ndebele. Mina ngifike lapha ngesikhathi sikaMgabe ngabo 2016 kusenziwa ukuthi ilizwe lethu siyalazi ukuba akulazi buse, akulamsebenzi, akulakudla, akula bedlela, abantu bahlukumezelile ekhaya. Lami angisesimeni senalesiyana sokuba ngangihlukumezekile. Ngathi uzuthi ngizame ukuthi ngizothola ukucatha lokuthola ukuthi ndilungisele abantwana bami umntanami ngapha kwelaseBrithani. Kodwa-ke ngizwe ngisethuka kakhulu ngisizwa ukuthi kube lesivumelwano phakathi kwe-government yaseBrithani leyaseZimbabwe ukuba ithatha abantu abangabe ngabo 150 ukuthi bebabisele kungela sivumelano mhlaka 21 kwalomnyaka. Sonke lapha sethukile ngoba siyazi ukuthi i-government kaMnangagwa injani. Abantu abalodlame, abantu mabevele befika khona ngale khaya baza vele behle benjani, either bazofika bevalelwe esitokisini or bazobulawa, bazotshaywa, bazothotshwa. Kuyethusa bakithi, sonke sikhathazekile, asazi ukuthi akula muntu safe ngoba phela ungathi akulakhetho noma ubani. Nabantu abasebe leminyaka beze bakhaba balabantwana uthi abayabiselwa ngalelo sivumelana lesi sibophele abasenzile i-government ye-Britain yaseZimbabwe. Siyethukile, siyesaba. Bengithi mina bakithi kasibambaneni ngamaqembu lamaqembu ukuthi simele abantu laba ngoba kubuhlungu kakhulu. Abaningi bakhona ababiselwayo ngabantu asebeleminyaka and ngabantu abeke abantu abasekhaya. Siyazi ukuthi ekhaya kunzima, akulamsebenzi, abantu balambile. Bona laba abade bengapha bebebantu abaphethe ilizwe bencedisa abantu abadala, abantwana ababashiyayo ukuthi bebe lempila kahle, bebekwazi ukuthi bethole nje imbhida noma nje isinkwa lokuthi bephile nje bebe lempila nje noma kungena sompila kahle kube nje impilo. Kodwa siyethukile ukuthi nansi iBritain isazi ukuthi iZimbabwe ile government enjani, sebethethe sebeyenze isibopho sokuthi bebisele abantu. Siyakhala, sitika simele, siye saba ubeleka, asazi ukuthi senzweni. So the citizen ngamaqembu lapho elikhona, umuntu onke kathole isikhathi sokuba whether ukhuluma ku TV or ukhuluma ku news or ukhuluma uya protesta, kasimene sonke bantu baseZimbabwe, simele abantu basekhaya, simele limele abantu abanjengami abacathileyo kodwa sebekhitshwa ngabo ukuthi befakwa emlonyeni welokhuzeni ucrocodile. Hayi bakithi, uNkulunkulu siyabonga, ngiyabonga kakhulu and ngiyathola ngiyabonga ukuthi ngiphe ithuba. Please bakithi bantu bakithi, asibambaneni sibone ukuthi siyayimisa lento. Ngiyabonga.
Unkosikazi Charity Ndebele, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Inani labantu asebebanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana libikwa seliqansa kakhulu, osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi ngokuphathelane lalo mkhuhlane emhlabeni jikelele. Intatheli izindaba e-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kungekhatshana, ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile, ele Botswana lizithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalo mkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months.
Abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo, abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo, kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Afrika ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandelwe ukuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokazi le-Afrika ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandelwe ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuthi we-AstraZeneca wona obekumele uhlabe abanye okuguqala bezimbabwe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. Mnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili, njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile, abantu belokhu bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe idosi eyodwa, abakatholi idosi yesibili. Nani labantu abaningi kakhulu belokhu belindele ukuthola idosi yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokhu betesta positive, ama-cases ayakhwela ngenxa yokuswela ama-vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba kancane kwele Botswana, bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. ELeZimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi ye-COVID-19, kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi e-Afrika. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSavon kwele Botswana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, ngoba nxa zingenzanga lokho aziyi ukuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula lomkhuhlane. Abahlali bakoBulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho, okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.